isikimela lesi esikiso si right okuba yisikho u driver nalapho esiqonda khona okuqakathekileyo ukutshintsha u driver lokutshintsha i direction lapho siya khona now once kwenzakale lokho leli lizwe lizaba lizwe elingaqalisa ukucathula now angikwazi ke ukuthi angikholwa ukuthi ama ezomba ngazo yizona ezezehlulekileyo hayi siphila ku dictatorship eZimbabwe kasi phili kwezomba ngazo akula normal politics la siphila ngokubusa okunzima obuhlungu okuloku ukunindezela abantu so angitsho ngeke ngatsho mina ukuthi hayi ngezomba ngazo ezehlulekileyo kwehluleke i-military ZANU-PF ngoba sokho sibuswa exactly ngendlela ababebusa ngayo ababe organize ngayo abantu bengamagerilla beforce abantu bengopasi kuloko kunjalo akukajinji siya izinto zonke zingendlela yesisotha
ngiye kuwe baba Sibindi ungathi yini wena ngembono ka baba uNkomo lapha singathi kuyini okwehlulayo ngabantu kumbe ngumuntu yedwa
engakutsho ukuthi mina ngathi ababusayo abebandla leZANU-PF njengoba kusebesejini for 35 years bekhona kutsho ukuthi i-system yabo yiyo yenzo zingahambi okwenza zingahambi njengobe sitsho kayengathi kulalwana ingqondo yokuthi abafisi ukuba nabalalele omunye umuntu olombono othini lo wabo kanti nxa sikhangela ilizwe kuze ilizwe i-governance system kuze sihambe kuhle kuyafuna kube lalokho ukuthi ngamapholisi amahle abantu futhi besokuswa le-tolerance ukuthi uze imivo yabantu ukuthi ungakenzi olutho uhambe ebantwini eyokukhulumisana labo labo baletha imbono yabo kodwa ungananzela khathesi ilizwe siphila kilo sila abantu bona ababusa njengoba uzithembe sitsho abafuna kwenza intando yabo futhi intando yabo ayisiwe liyani ekhanda ukuthi incedisa abantu kakhulu kuyindlela zabo abazisebenzisa ukuthi bona bahlale besezikhundleni bahlale bebusa khonokho yokwenza ilizwe leli lihle ngoba abalaleli abantu kanti ungakhanyela sikhuluma kanje abantu abaningi bathi be abalamsebenzi amakhampani avalwa nsuku zonke ngenxa yani ngenxa yegovernance system namapholisi angayisiwo ungakhangela kathesi abantu bagcwele ezitaradini bezama ukuthengisa kwalabo kuthiwa amavenda abantu labanayisithi bayafisa uba khona kuyindlela yokuzama abantu ababhilisana abantu bathele nzima kodwa ungakhangela futhi kathesi labantu abantu sekuthiwa basuswe besuswa njalo bengahanjwa endaweni ezithile ngoba nga ususa umuntu kufanele umhambe kwenye indawo kodwa futhi bayakhohlwa ukuthi izolo ngale yibo futhi abathe kubalekwala authorities yelana abantu bathengiselwa bangalo banga kuyajengisa sobala ukuthi sila abantu abangathi abala consistency abasebenzisa izindlela zokuthi bathandwe ngabantu ukuze bahlale besezikhundleni ngesikhathi ngesikhathi kodwa ungakhanya into abazenzayo ziphinde zibaphilise usikhanya lezikolo ezikolo abakubuhlungu kakhulu ungananzela kathesi sikhuluma ngabantwana abanye kade bekubhimu siyatshelwa kathesi ukuthi ibhimu yakhona ayikho sokutsho nokuthi abantwana sebencithwa ilungelo lemfundo soke hayi ineli lizwe baba lapha kulokunzima iqiniso yikuthi aluba ukuthi inkosi iyangenela engxenye ke sithole abanye abantu abangabusa ilizwe izinto zingatshintsha
ye ngiphenduke kuwe baba Sipepa Nkomo ungasitshela ukuthi labo abathi bona abezombusazwe behlulekile ngoba nanku siyabona kabafuni ukubambana ukuthi kube lebandla elilodwa eliqinileyo elizasusa iZANU-PF ba ungathini kubo la
mina ngiyakunanzelela lokho ukubana kuliqiniso lokho ama progressive opposition parties adinga ukubana kube le broad coalition umanyano wabo lanxa bengamanyana ngabe bemunye kodwa ke bebe lenjongo inye eyokuthi bamanyane bakhiphe iZANU-PF iMDC renewal amanye ama political parties la ewodwa as individuals asingeke sisakhipha umdali leZANU-PF kodwa ke singabambana come 2018 wonke la sibe lo one presidential candidate singaphikisani ezindaweni kuma constituencies sivumelane konke khonoko angithandabuzi ukuthi konke buza kwenzakala yikho okudingakalayo kathesi.